Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle kumagumbi yamane omhlaba lapho elingalikhona olamukelayo emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhlaka 28 Nhlolanja 2018 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
usiyena ngabe uchamisa usola okurongo ngomakhupe, bekufanele yena ekhuza abantu bakhe mabe lesolo belinde i-Congress i-meeting ibizoba khona ekhulume lokokusolayo. Uchamisa bekufanele ehloniphe ifaka Tsvangirai.
Abasekeli bebandla le-MDCT bakhuthaza inkokeli ukuthi imanyane ngoba kungasela sikhathi sokuphoselana aqatha lona ukhetho solufika.
Siyazi ukuthi sile disadvantage abantu bakamthwakazi, kakhulu abantu bakithi ekhaya lemva. Kabasebenzi, abantu bakathi kabakithi kabasebenzi. So, thinesi outside, kithi sile chance ukuthi siraise izimali.
AmaNdebele ahlala emazweni angomakhelwane lawo athi aza kuba khona emkhosini wokugcotshwa kwenye njalo inkosi yamaNdebele uBulelani ngomgqibelo wonalo. Umanisipala wedolobho lakoBulawayo ulandula imbiko ethi sekuqatshwe abantu besishona ukusebenza egodini lapho okwakhiwa khona imall.
Njalo siyoqalisa manje konke sikukhuluma nanku sokwenzakele bakithi. Mthokazi wakoBulawayo asibeni ngobuningi bethu, sibukekela ama-games ekilikithi akhona khonapha emzini wethu akubhatalwa.
Amaqembu omdlalo wakakhilikithi amela amazwe achiyeneyo aseZimbabwe ukuzophatheka kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokusele inyanga ezingafika phose ezine nje kuphela ukuthi kuyiwe kukhetho. Abasekeli bebandla le-MDCT lezinye izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sebekhuthaze inkokheli zebandla le-MDC ukuthi zikhumisane umlotha ukuze zisebenzise ukhetho oluzayo ukugcwalisisa isifiso sowaye ngumkhokheli waleli bandla uMnumzana Morgan Tsvangirai esokuletha umbuso ohlonipha intando kaZulu eZimbabwe. UBenedict Nhlapho usiphala lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abasekeli be-MDCT lezinye izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa bathi bakhathazeke kakhulu ngombango wezikhundla ebandleni le-MDCT. Loba nje ezinye iziphathamandla zaleli bandla zikhethe uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi abambe isikhundla somkhokheli waleli bandla, uNkosazana Thokozani Khuphe uthi lokhu kubhekisana lesisekelo senhlanganiso yabo esikubeka kucace ukuthi nguye kufanele abambe isikhundla sokukhokhela leli bandla kuze kuqhutshwe umhlangano wokukhetha inkokheli entsha. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Innocent Fiana uthi ukutshaywa kwamakhuphe labanye emngcwabeni kaMnumzana Tsvangirai yiyo into yokuqala okufuze ilungiswe.
Usiyena ngabe uchamisa usola okurongo ngomakhuphe, bekufanele yena ekhuza abantu bakhe mabe lesolo belinde i-Congress i-meeting ibizoba khona ekhulume lokokusolayo. Uchamisa bekufanele ehloniphe ifaka Tsvangirai.
Ilunga lebandla le-MDCT uMnumzana Abshaya Ndlovu uthi impendulo yayo yonke linxushunxushu ekuleli bandla izalanyulwa ikulandela isisekelo salo.
Ngiyacabanga ukuthi bekuzobe unite iparty if balindile laba bafuna ukumchallenge balinda le extraordinary congress. Noma ukhuphe kade loser abantu bebezobambana. Ngoba mawuluzile uluzile politics vele yindlela engathi ingasolva iproblem ekhona ku-MDC.
Elinye ilunga laleli bandla uMnumzana Khalipani Pugen uthi ukulisana okukhona sekule ngozi yokukhombisa isithombe se-MDC efana le-ZANU-PF endabeni zabantu abafuna ukubusa ngodli.
Into le ilula ukuthi ilungiseke baba. I-constitution yethu ithi kungenzakala ukuthi ngeshwa umongameli ashone u-vice president okhethwe yi-Congress, hayi national council or executive or whatever, nguye obambayo for 12 months.
Bona uqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla kule South Africa uMnumzana Thustin Ndlovu uthi ithuba lisasekhona lokuthi iinkokheli zaleli bandla zigcwalise iphupho likaMnumzana Tsvangirai lokusebenzisa ukhetho luzayo ukuletha umbuso ohlonipha intando kaZulu eZimbabwe.
Singathanda ukuthi bahlangane bahlale etafuleni elilodwa bakwazi kubonisana. Ngwaphela lento abayenzayo ukuthi kusasa omunye okhuluma lokhu namhlanje omunye okhuluma lokhu, abantu abaningi bagcina sebacabanga ukuthi hayi mhlawumbe iparty lena seyihlakazeka ngaphakathi, mhlawumbe le party ayisekho.
Lobanjela ngalokhetho lwengakamenyezelwa kukhangelelwe ukuthi lube khona enyangeni ezinhlanu ezizayo. Abasemazweni laba bathi ke nxa ingxabangxozale ingaqhubekela phambili, iZANU-PF ingalunqoba lolu khetho izitshayela umlozwi. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Kunjalo nje kulo mfanekiso wevidiyo osuvelile otshengisa owayengumongameli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai esithi umsekeli wakhe oqotho ongathandabuzwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngoba wakhethwa emhlanganweni we-Congress. Kuvidiyo le uTsvangirai uzwakala esithi lanxa engasuka elizweni omele esale ephethe intambo ngunkosazana Khuphe. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazi womnumzana Zenzele Ntebele uthi akusoze kube lula ukuthi ukhuphe asuse esihlalweni uChamisa asesithethe lanxa abanye besithi akukho emthethweni ukwenziwa nguChamisa.
Indaba leyo ngani iyahlupha kakhulu because okwakuqala ngibona ngani umuyo uMorgan Tsvangirai either wayeyimistake or wayenza ngabomo ukuthi enze ama-deputy presidents abe yi-3 because obviously ngokuchuza ama-deputy presidents ayi-3 wayesetshengisela ukuthi yena kalayo i-confidence ku-deputy president okhona uThokozani Khuphe probably because engumama kumbe because elimndebele. Okwesibili ngibona ngani uMakhuphe naye kwakumele kuyinto kwakhona ehle kubambe ekuqinise uMorgan esaphila. But ngibona ngani uMorgan esaphila laphana ngesikhathi kukhulunywa nge-alliance wayeketisa wabasebeka ama-views akhe abasobala ukuthi yena i-alliance kayithandi ngezizathu yena azibeka ngayo. So ngibona ngani khona kuyana kwahle kwama-alliance netha nabantu abaningi abaku-MDC owakathe singabona ukuthi uyazama sibili angazama, but ngibona ngani abantu laba vele sebemhambele phambili angimboni ithatha i-presidency ye-MDC. So umbuzo ukuthi uzahlala ebe ngu-deputy president umbuzo asuka, but umbuzo ukuthi angasuka uzakuya ngaphi because ngibona esenza the same mistake eyenziwa ngu-Welshman ngo-2005 ukuthi aphume epartini obusuforma a-regional party that will not achieve okuya ngaphi uphinde ngena indawo uphinde uphenduke futhi ngoba siyakunanzela ukuthi kude kathe sikaso MP. So ukuze ebe ngu-MP that aso-MP wakhethwayo through i-ballot line MP wangena nge-quota system yabomama. So that means nxa esefuna ukuthi ebe ngu-MP kuzamele thing constituents uzakuyela emakhokobani umvotele na nxa sekhompyutha labanye abantu. So mbona ngani sesineni ethi ngani asikho right, but she's a seasoned politician, ngethemba uzathola indlela yokuthi amanye kanjani.
Bakhona abathi kungayiwa ku-Congress yebandla le-MDCT ulakho uMakhuphe ukuthi anqobe, ubona kusenzakala into?
Angikuboni konoko ngoba mina ngibona ngani abantu beZimbabwe abakazimisela ukuvotela umuntu ongumama ephinde abe limndebele ukuthi elide kumbe ekhokhele i-political party yeZimbabwe. So uKhuphe ulalo kuyani okuthiwa i-double tragedy, ngumama umuntu wesindebeleni. And angibaboni i-majority yama-provinces on la bemvotela ku-Congress. So angimboni yina i-Congress ye-MDC.
Manje yena uMnumzana Chamisa umbona enqoba yini kukhetho nxa esekhangelane mathupha lo mongameli Emmerson Mnangagwa?
Kuzaba nzima kakhulu ngoba singananzela kathesi ukuthi yena kuyaluywa ku-MDC obviously baningi labo kuti sebekhuluma ngophume ukuthi baphuma bezenzela umntu yabo laphana bavele abantu bakhona bayalwa. So angimboni ehamba sikhuluma ngoThokozani Khuphe ongu-deputy president we-MDC ongumuntu olosekelo kwele mandebeleni ngapha. So naye angamalaphana i-MDC izahambile iziqephu iziqephu zabantu angimboni uNelson phazamisa esenelisa ukuthi emudle upresident Mnangagwa. Ukanti layo Mnangagwa khona layo lama challenges akhe party. So whoever oza emelisa ukuthi ethole abantu abaningi nguye ozawina party. Ngibona ngani MDC ilama challenges amaningi kakhulu esinxa singayiqathanisa lezano. So angimboni uThamisa esenelisa ukuthi emudle Mnangagwa kukhetha lo mlandelayo.
Hello-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umanisipala wakoBulawayo selandule imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ebulenjini eyokuthi yona kulabantu asebeqatshiwe kusebenza egodini lapho okuzakhiwa khona imall. Imbiko le ithi abantu asebeqatshiwe yinkampani yeTerracotta eyiyo ezayakha limall kuqala yona ekuqaleni kwenyanga yona le esisungula kusasa ngabavela ezigabeni zeMashonaland. Kodwa umanisipala embikweni wakhe uthi la ngamanga ngoba abakaqali ukuqatsha, njalo umanisipala ukhuthaze uZulu ukuthi aqaphele abanye abathi yibo abaqatshi ababhadalisa abantu imali ukuthi bathole imisebenzi.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Amalungiselelo okugcoba omunye njalo ozithi inkosi yamaNdebele ngomgqibelo onalo koBulawayo enkundleni yeBarbara Fields asefike kusibanga esiphezulu. ESouth Africa kubikwa kuqatshwe amabhasi azathwala abantu kungelambadalo yokuya emkhosini lo. Abanye abahlala kwele Botswana labo balungiselela ukuya embuthanweni lo beza kuya bengelabhadalanga labo. Umnumzana Bulelani loBhengula Khumalo nguye oza kuba egcotshwa loma nje kulokudonselana kokuthi oyinkosi uqobo ngubani phakathi kwabathathu abagoqela yena uBulelani bese kusiya lomnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo lomnumzana Stanley Raphael Khumalo. Intathela izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Umnumzana Colin Dumani Mlalazi nguye ukhokhela iqula eliya kuya koBulawayo lisuka eBotswana ukuyagcoba uBulelani loBhengula Khumalo enkundleni yeBarbara Fields ngomgqibelo ozayo. Umlalazi uthi amalungiselelo asibanga emaphethelweni njalo bayajabula ngokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele kulandela iminyaka leminyaka lokhu kwanyamalala inkosi uloBhengula.
Dala bethu bakuzama kwehlula all these days okhulu bethu obaba bethu sijabulisa lokhona ukuthi ngangeqa yazi ukuthi mhla ka 3 angikwazi ukuthi inkosi izagcina izibuzo ukuthi kathi ngabantu bani lapha kothi izaba kwazi hayi ikujabula ngoba sizeqa sijanqule ayo yazi asiphoqola imigoqo kube ngokunye.
Ukugcotshwa kukaKhumalo kuzabiza isigidi zamadola emeleka aphakathi kwamabili kanye lamathathu. Umlalazi uthi kuyadingakala ukuthi abantu bephosele esikhwameni ukuze ilanga langomgqibelo liphumelele. Kuzaqoqwa amabhasi ukuthi athwale abafuna ukuya kulo mcimbi besuka kwele Botswana kungelambadalo.
Umcimbi lo wona kahle kahle abadala nxabe uestimate abo estimate konapho between 2 to 3 million. So every cent counts. Siyazi ukuthi siye disadvantage abantu bakamthwakazi kakhulu abantu bakithi ekhaya lemva kabasebenzi abantu bakathi bakithi kabasebenzi. So thinesi outside yithi sile chance yokuthi si raise imali. Ngiyazi ukuthi labona abana basemuva abasekhaya
noma nje ezagcotshwa ngomgqibelo uBulelani Khumalo kulokudunselana phezulu kokuthi inkosi eyiyo yipi. Khona sekuvele kule nkosi eyagcotshwa ngaphambili umnumzana Stanley Raphael Khumalo kuthi umnumzana Peter Zwide Kalanga ngomunye ovezwe ngomphakathi ngeviki edluleyo ngabelinye njalo ixuku labo sendo lukamzilikazi. Umlalazi uthi kujwayelekile ukuthi ubukhosi bulwelwe kodwa olesiqiniseko ukuthi okwakhathesi babeka inkosi ephuma qho emzini kwayinkosi uloBhengula Khumalo.
Inkosi izala inkosi esintwini. angisoze ngivuke ngingudumani nginje ngithi ngoba sengipopular sengivuka sengiyinkosi nyabe ngikangile ngixhwalile intweni yesizwe nyabe ngixhwalile sibili kukudala hayi bekufuze ukuthi ngisuselwe amanqi ngoba ikuxhwala ikuthengisa isizwe lokho esibenzayo
noma nje kukhanya kule nkunzi ezimbalwa ezifuna ukubhonga isibayini sinye. Iningi kwele mandebeleni liyavuma ukuthi uqakathekile ukugcina amasiko kanye lokupha isithunzi lenkokheli kumthwakazi. Ngingumathin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Singakangena esigabeni silandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhwenyana kamongameli welemelika umnumzana Donald Trump, umnumzana Gerald Kushner, usesuswe kuzinga labalelungelo lokuthola imfihlo yelizwe lemelika. Kulabantu abalithumi lanye abaqale ukugula ngemva kokuba kuvulwe incwadi ebilempupho ecatshangelwa ukuthi ingaba yithefu ngapha kwele Melika kwenye inkamba yamasotsha. Abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party bachithize umhlangano weNational Peace and Reconciliation Commission obusenzelwa eLupane izolo ekuseni. Lesi senzo sifana lesenzakala kobulawayo kuvike phelileyo lapho umhlangano ofuna ofanayo wachithwa ngabebandla linye besithi basola indlela okusetshenzwa ngayo ngoba kukhulunywa ulimi lwesishona njalo lokuthi kulelunga elilodwa nje kuphela ku-commission ebona ukukhumisana umlotha. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba eselubhane.
Umsekeli kamgcini sihlalo we-commission ye-NPRC unkosikazi Lilian Chikwedere uthe engakaqedi ukwethula injongo yomhlangano abasakhulayo labo bahle baqala ukutshengisela behlabela njalo bexotsha okhomishina ababili abavela ezabelweni zasemashonaland. Umnumzana Colin Ndebele isakhamuzi seLupane uthi uzwa ubuhlungu ukuthi kuvele abantu kobulawayo bezophambanisa umhlangano weLupane.
Thine besikukhangelele la ukuthi okokuqala sibonga ukuthi sokukhuluma ngayi indaba eyenzakala la. But okuzwisa ubuhlungu ukuthi kuyebuya umuntu evela kobulawayo ositshela ngezinto ezenzakala eMasouth. Thina singabatsheli ngezenzakalanga lapha eLupane. Besifuna ukuthi siphiwe ithuba lokuzikhulumela okwenzakala lapha ngoba sathi la.
Osebenza lenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Christian Alliance umnumzana siye phambili moyo uthi ukutshengisela lokhu kuveza ukuthukuthela kwabantu.
Yes, siyakubona okwenzakalayo lapha bathukuthela abantu. Kodwa besifisa ukuthi ngani phela bethukuthele benjalo bavumele nje lozulu wonke akhuluma kufisayo.
Umoyo wengeze wathi bekuqakathekile ukuthi kuthunywe abantu abazwisisa ulimi lwabantu njalo kuhlonitshwe abakhokheli bomdabu bese kukhuselwa impilo zabantu abazanika ubufakazi.
Sikhayela nxa besithuma abantu ukuthi bazokhuluma labantu kuqakathekile ukuthi bathuma abantu abavela kule ndawo abazwisisa ikakhulu ulimi lwabantu. Okwesibili sikhayela into ngani i-commission leyi iyavula lamahofisi ayo ezindaweni zonke and they catch ama-local people ezindaweni ezinjengazana lezo. Okwesithathu sikhayela ukuthi kaba-protect abantu kakhulu those who are going to give testimonies ngalokho okwayenzakalayo abakubonayo. Sibili kumele banike assurance yokuthi those people shall be protected.
Umnumzana Methembe Hilary Hadebe uthe abe commission bekumele basebenzise inhlangothi eziningi ezaziwa njalo ezihlonitshwa ngumphakathi.
Engakuthanda kakhulu ukuthi i-commission ibe kwazi ukuthi maybe indlela ababuye ngayo ebantwini abantu ayibajabulisi kakhulu. Ikakhulu kulezinye indlela kumele bazinanzelele kakhulu ukuthi ngabe buya kuma communities anjengabo Lupane. So kumele babuye besebenzisa ama chief, kumele babuye besebenzisa ODA osikomishi, kumele babuye besebenzisa inhlangothi eziningi ezaziwa ngabantu phansi kuma ward levels.
Omunye walabo abakade betshengisela umnumzana Mandeva Nashanda uthe usola ukuthi abe commission le baze ngendlela yokudelela bengakhulumisana ngale nkokheli yomdabu.
Daba lolu olizama kwenzakala lapha thina lusizwisa ubuhlungu ngoba indlela ababuya ngayo babuya ngendlela zokuthi bayasidelela. Aluba ngabantu akade belomcabango oqondileyo bebeza kwenza indlela eqondileyo enjengokuthi kona kufanane lokuthi kona umuntu nxa ngilomntanami ewone komoyo ngale angizihambeli mina ukuya komoyo ngiyathumela usodombo okwanisa ukuhambelana lami labana abantu okone khona umuntu.
Ukhomishina Leslie Ncube onguye yedwa ilunga lekhomishini okhuluma ulimi lwesiNdebele uthe bazaqhubeka bekhulumisana labantu kuze kube lokuzwisisana.
Njenge commission ekhangele ukuthula sizaqhubeka sikhulumisana namantu bonke yebo yebo ngabe kulokutshengisela ube khona, but we are saying it's a starting point and sikhangelele ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaba lokuzwisisana ngoba kuba consultations la esibesiwayenza besiwayenzela ukuthi sizwisise ukuthi iprovince lelupane o abantu abahlala elupane o eMarch North province kuyini abafuna icommission ikukhanyele.
Ngeviki ephelileyo umhlangano weNPRC umiswe ngendlela efanayo kobulawayo libandla leMthwakazi Republic Party. Ibandla leli likhonona ngokuthi kungani icommission le yabunjwa ngamalunga angenelisi ukukhuluma ulimi lwabantu abasemhlubulweni waseMandebeleni ngaphandle kwelilodwa okuveza ukuthi ayihlelwanga kuhle njalo akuhlonitshwa abantu beMathebeleland. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje ingcwethi kwezokukhumisana umlotha uDokotela Admo Chuma uthi kumele iCommission yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission ibunjwe kakutsha kukhethwe umuntu ofana lomfundisi Pius Ncube ukuthi akhokhele uhlelo lokuxolelana ebambisana lenye inkokheli yezokholo.
Yeah, indlela iNational Peace and Reconciliation ekhaya ebunjwe ngayo kayiqondanga ngoba kukhanye ngani ngakhangela laba bantu abaphethe umsebenzi ngabantu abasuka ngale kwelizwe ngabantu labo ababe abakhuluma ulimi lwabantu ababe bulala abantu. Manje nxa into injalo iyahlupa kakhulu ngoba ungakhangela ukuthi into yenzakala ekhaya nxa ngikuthi yakhangela iqembu leli lilomuntu wani kuphela wesiNdebeleni into engaqondanga kakhulu leyo. Nxa ungakhangela into yakhona uyakubona ukuthi u-ED umnangagwa i-government yeZimbabwe yamanje kayi-serious ngendaba leyo ekhaya. Ngabe ba-serious bebeyaletha umuntu onjengo-Pius Ncube abe nguye u-chairman we-National Peace of Reconciliation balethe abantu abafundisi abasuka esigabeni seMathebeleland balethe izinduna zibe involved. Ayikhona ukuba balethe abantu abakhuluma ulimi lwabantu olwalibulala abantu. Uyakhumbula ekhaya babethe abantu nxa bebulawa bahlabelise odingorokoro. Ayikho abantu abadala nxa sebabantu kona bebuya bekhuluma same language bayaba confused babazi ukuthi uhulumende uqondene.
Manje ngokubona kwakho injongo ye Peace and Reconciliation Commission yona leyi ingayi injongo elungileyo yini nxa sikhangela ukubana yena umongameli uMnangagwa ngomunye wetheswa amacala awegugu round?
Indaba leyi ye Peace and Reconciliation ayisoze iphumelele ingeke iachieve ama objectives ayo. I think indaba efuna ukwenzakala ekhaya laphana yikuba kuphela uMnangagwa uzama ukuthi afulfill atshengise ama investors ukuba is at least trying to do something, but ngokubona kwami kungeke ayenze lutho ngoba ngomunye wabo owazakalayo ukuba umuntu ababe involved ekubulaleni lamaNdebele. Awungeke uthi wena ubuyile wazangi igwaza wangilimaza ubusunjela uthi ufuna ukuba ngujaji wami futhi. Kwakwenzakala ngapi lokho?
Kodwa ke singathini ngalabo abaphazamisa imibuthano eyenzwa yi-commission lay bengakezwa ukuthi yona ithini? Ubona ngani kulungile yini abakwenzayo kumbe ngabaqala belalela ukuthi kuthwana?
Umbuzo lo umbuzo onzima kakhulu ngoba inkinga ekhona lapha mfowethu ngokuba abantu besindebeleni badinini. Bethi bediniwe manjalo baphakathi kobuhlungu. Bethi bephakathi kobuhlungu kanjalo bezwe abantu bona ngwaba babebabulala bathi bona sesifuna ukuzenza lokhu lalokhu ngokulibulala kwenu. Angazi ukuba ngakuphendula ngithini. Ngeyinye ngiyazitshela kuba hatshi ngabe bayama balalele. Ngeyinye ngizitshele ukuthi hatshi bayayazi ihulumende yabo kudala lokhu ikwenza, bayayazi injongo yabo ukuthi injongo yabo injongo bani.
Alo-ke ngudokotela Admo Chuma, ingcwethi kwezokukhumisana umlotha, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Kwezemidlalo, amaqembu omdlalo kakhilikithi amele amazwe atshiyeneyo akwele Zimbabwe ukuzophatheka kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumdlalo yezizwe zomhlaba ezaqutshelwa elizweni laseNgilandi ngomnyaka ozayo. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanje.
Umncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba uyaqala usemthethweni ngesonto mhlazine kunyanga kaMbimbitho, kodwa imidlalo yokuzwana amandla iqale namhla enkundleni ezijiyeneyo emadolobheni abalisayela koBulawayo, eleKhwekhwe kanye lasesigodlweni iHarare. Amaqembu alitshumi adinga ilungelo lokuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kweleNgilandi laseWales ngomnyaka ozayo afakwe kuzibaya ezimbili, njalo ngemva kwemidlalo yezibaya amaqembu amathathu azabe ehlezi phezu kwengalane yiwo azadlulela phambili kusigaba esilandelayo esibizwa ngokuthi Super Six. Ngemva kwemidlalo yeSuper Six amaqembu amabili azabe ephezu kwengalane yemihlomelo yiwo azathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Ilunga lequla eliqoqa imidlalo, i-local organizing committee, uVimindaba Moyo, uthi konke sekulungele ukuba umncintiswano uqale ngesonto.
Umdlalo siyoqalisa manje, konke sikukhuluma nanku sokwenzakele bakithi. Uthokazi wakoBulawayo asibeni ngobuningi bethu, sibukekela ama-games ekilikithi akhona khonapha emzini wethu, akubhatalwa. Yamiso polisa eQueens naseBase.
Amanye amazwe aphatheke kulimidlalo ngagoqela ele-Ireland, ele-Netherlands, ele-Papua New Guinea, ele-United Arab Emirates kanye lele-West Indies akusibaya sika-Group A. Kusibaya sika-Group B kule-Afghanistan, i-Hong Kong, i-Nepal, i-Scotland kanye lele-Zimbabwe. Imidlalo yesibaya sika-Group A izaqhutshelwa esigodlweni iHarare, lapho kuzasetshenziswa inkundla ye-Harare Sports Club kanye le-Old Hararians. Ikanti yesibaya sika-Group B izaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo enkundleni ye-Queen Sports Club kanye leBulawayo Athletic Club. Amaqembu amabili azaphumelela kulimidlalo aza kuyanqikilana labalisayele South Africa, ele Australia, ele New Zealand, ele India, ele Sri Lanka, ele Pakistan, ele Bangladesh kanye lele Ngilandi ngomnyaka ozayo ngomncintiswano wezizwe zomhlaba khona le kwele Ngilandi. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
This is Africa. Tamina, mina, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. This time for Africa.
Zamina mina zangalewa ingoma eyakudala kodwa yaphekwa lapha ngo-2010 nguShakira ngesikhathi se-World Cup. Esigqibela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zalamhlanje. Abasekeli bebandla le-MDCT bakhuthaza inkokheli ukuthi imanyane ngoba kungasela sikhathi sokuphoselana aqatha lona ukhetho selufika. AmaNdebele ahlala emazweni angomakhelwane lawo athi aza kuba ekhona emkhosini wokugcotshwa kwenye njalo inkosi yamaNdebele uBulelani Khumalo ngomgqibelo wonalo. Umanisipala wedolobho lakaBulawayo ulandula imbiko ethi sekuqatshwe abantu besishona ukusebenza egodini lapho kuzakhiwa khona imall. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngu Chris Gandin. Sidibane njalo ntambama ngo 7:30.